ngali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Fidelis Fengu ilunga lebandla lezano PF sixoxa ke ngomkhankaso othiwa wona #thisflag okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani lokho kwenzakalayo, sibona sokulabo this flag.
Okokuqala, ngibona kwinto eyamukeleka kakhulu okutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe sebekwanisa ukuthi bethi enjoy i-freedom of expression eku-constitution yethu. Kodwa-ke, abantu besithi express their freedom, express themselves, I think bayenza iphutha lokuthi basuke bebesebethatha into ezingaguqula impilo zabantu bezifake phambili kulokuthi befake into eziguqula impilo zabantu beziqakathekise kakhulu. Yananzelela ukuthi i-this flag into nje eyenziwa yi-campaign leyi yokuxotsha ama-investors, i-campaign leyi iyenza iZimbabwe ibukeke ngelihlo elibi, khanya ngani vele ilizwe lethu hhayi asondawo engaphileka kiyo, indawo yokuthi vele akula muntu ongabuya ezokwenza ibhizimusi kumbe ini elizweni lona lelo. Kunjalo-ke ma kusiba njalo kusuka kube sokuthi affect abantu beZimbabwe, ku-affecta ugogo kaHector, ku-affecta u-Anesu, labanye laba abazihlalileyo besithi mhlawumbe ama-investors abuye ezovula ama-factory eZimbabwe. Sisuke njalo sinanzelela ukuthi i-campaign leyi iletha inzondo phakathi kwabantu, ngoba uzonanzela ukuthi khathesi abantu sebengabathethisanayo thina sodwa, sesibanga ukuthi hhayi i-campaign leyi right, i-campaign leyi imbi. Kodwa ama-delivery boys-ke akula nto ebambekayo siphuma layo sesiqeda i-campaign leyi. Sesipostile ama-pictures e-flag sabhala intando yethu, kodwa asitintshi lutho, akuguquki lutho elizweni. Ngaso kumele senze ama-demonstration kumbe ama-march kumbe into eziletha inguquko, asikhanya sesingasatholakali, sesingabahlezi ezindlini sicabanga ukuthi khona okukuphosta ku-social media yikho kuzasinika inkululeko.
Kodwa-ke nxa sikhangele i-campaign leyi ingani iphe abanye isibindi, abantu kade besehluleka ukuthi bakhulume baveze imbono yabo, sibona labo sebekhuluma, ungathini ngalo?
Akuqalanga namuhla lokhu. Ubaba Jugwa wanika abantu isibindi, abantu sebeveza le mfihlo zama-bedroom abantu, kodwa akuguqukanga lutho. Ngoba kumele sinanzelele ukuthi ku-Facebook akula polling station, akula election ezarunwa from Facebook, akula policy ezayenzwa from Facebook. Kuphelele emoyeni, kufana labantu abaziqoqela ingxoxo zabo bese power nje, akula muntu ozakuthatha serious.
Kodwa sibona ngani laphansi lapho bakhona sebekhuluma ngayo i-this flag le ayikho ku-Facebook kuphela?
Yes, sibone i-interview eredweni eyi-1 eyenziwe nguRuvene Koparrenyatwa elo Tafaso Msarara. I-interview yakhona I think ngombono wami mina ibe yi-interview ekade inhle kakhulu, kodwa-ke kusuke kwaba lama-emotions, abantu bangasakhontrolanga ama-emotions abo. Basuke kwaba i-debate leyi yasisiba ngeyenzondo, ngeyokuthi asikhipheni umgabe kumbe asenzeni lokho singasadiscuss ama-issues. UTafaza was raising ama-point azwayo ukuthi ube sithi madoda asidiscuseni ama-solutions to ama-problems. Yes, ama-problems akhona kula msebenzi abantu balambile, but i-solution ingaphi?
Kuyezwakala isikhathi esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga, lihlale kahle balaleli.
Hayi, lathi sibongile, ubelelanga elihle. Lo-ke bekungumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla lezanu PF, ebesixoxa laye kulihlelo liphuma lendaba litshona lendaba.